Siyabonga Kips Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 womgqibelo omhla ka 5 Mbimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZimbabwe People First lokhu lindaba esegudwini kulandela ukuphawulwa kwalo ngeviki edluleyo.
Kanti namhla umduru semuhle ngapi? Sibulawa kugugura hundi negugura hundi wayekhona. Umnotho elizwe udilika wayekhona. Operation Murambatsina wayekhona. Namuhla umntwana wenyoka selunwabo.
Isigaba sePlum Tree eMatabeleland South ebesihlaselwe ukucuba kwenkomo sesingcono kulandela ukunakwa kwezulu kulumango.
Isakhulu inkomo besisesabela inkomo bekungasela kudla kwenkomo utani bekungasekho. Kodwa kwakhathesi silethemba lokuthi hayi ekupheleni kweziki saba sokukhanya ngani kuhle kancane.
Isizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi umbhuqazwe wegugurawundi uzahlala usemlonyeni wabaningi.
Manenga mama scribes Matabeleland abantu abashona ngesikhathi segugurawund sicela nje ukuthi lokho akwenzileyo emashonaland akwenze into enhle kakhulu vele ukuthi umuntu uma umphefumulo wakhe ungalalanga kahle ulaziswe kahle kodwa siyamcela nje njengobaba wesize ukuthi nemphefumulo yethu le esemathebeleland abantu bakithi emathebeleland eyathathwa isikhathi segugurawund nayo ilaliswe kahle njengalabo abasemashonaland abagcwaba kahle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ibandla leZimbabwe People First lokhu lindaba esegudwini kulandela ukuphawulwa kwalo ngeviki edluleyo. Iningi lithandabuza ukuthi kanti unkosikazi Joyce Mujuru onguye ukhokhela leli bandla uqotho na yena ube kubandla elisolwa ngabanye ezithulele ibandla leZANU PF. Okunye okungajabulelwa ngabantu abaningi ngomjuru izenzo zakhe ezifana lokuthuka wayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo ngeminyaka yabo 1990 langomnyaka ka-2013 lapho athi khona amapholisa engacubunguli ukungethembeki okwakubalisa ukuhola imali eningi iziphathamandla. Esithi ukucwayisisa lezi ndaba kwakufana lokudinga ukususa uhulumende esihlalweni. Ucubungula lolu daba sixoxe lo msekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Kanti namhla umduru semuhle ngapi? Sibulawa kugugura hundi negugura hundi wayekhona. Umnotho elizwe udilika wayekhona. Operation Murambatsina wayekhona. Namhla umntwana wenyoka selunwabo. Kaqale akhulumizwe nozakhe azonela abantu abaseZimbabwe engxenye abantu bangamlalela ngoba kakhathesi mina angilathemba lokuthi uza ngobuhle. Mina ngibona ngazani uza ukufoma kwakhiphathileyo ukuthi ahlephone amavoti awe-opposition encedisa ukuthi zani buyele.
Kodwa sizwa kuthiwa bakhona abanye abebandla lenu asebesiya khonale.
Singakhangela bhuti ivele ukuthi amabandla wonke aqalisayo amatsha ayabuye kobulawayo. Uthathekile kabaswelakali kodwa impumelo yakhona ugcina vele bengasela bantu. Obidi baphuma abantu kithi. Abantu bathi wu bangikhona ngathi namhlanje abalabantu. Oshimeni waphuma abantu wu baphenduka futhi. Ngabantu nje bafuna ukuyakuzwa kumpe ukuthi kanti vele ibandla ngangikhona limi njani.
Khona ukubambana ke elenu ibandla lele People First lona leli liyalikucabangeni?
Mina enguthola kuZulu, uZulu uvele ukhala ngokuthi amabandla wonke aphisayo kumele abambane kwenza ukuthi banelise ukuthi bakhiphe nizani. Ngilethemba ukuthi inkokheli zahlanganisa amakhanda zidinga izindlela ezingaphathisa ukuthi kube nomanyano wokuthi nje siyekhiphisayo.
Lo-ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo ebesixoxela ecingweni ekobulawayo. Isigaba sePlumtree esigabeni seMatabeleland South ebesihlaselwe kakhulu ukucuba kwenkomo sesingcono kulandela ukuna kwezulu kulumango. Sixoxe lesakhamuzi seBambazi ePlumtree uNkosazana Saziwe Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi izulu linzinge iviki leyi. Ikakhulu inkomo besisesabela inkomo bekungasela kudla kwenkomo utshani ubebungasekho. Kodwa kwakhathesi silethemba lokuthi hayi ekupheleni kweviki saba sokukhanya ngani kuhle kancane.
Zona bese zife njani besizwe ukuthaba beziziningi kade zisifa?
Ye bese zicuba sibili ngobuningi.
Ukuthi lina lifelwe khona?
Hayi thina sifelwe ngezimbili kuthi ezethu nje ubuningi bazo zihlala e2-2.
Yona indlala ke imi njani ngapho bayathola yini ukudla abantu?
Hayi indlala vela sisakhulumi ngayo sibili ngoba kukhanya kuzaba nzima lokulima silimanga.
Alizange ke liqale nje khona ukuphanda nje mbijana?
Saphanda nje mbijana but kwatha konke.
Manje abantu baphila njani sikhuluma nje khona?
Abanye sebephila ngokuthenga impuphu, abanye baloko besagigagiga okuncane kwalast year.
Kodwa ke siyazi ukuthi njengoba liduzane Botswana bakhona yini abayakhona le besiyathenga?
Hayi ngobuningi siyatshontshela sibili siseqa ibhoda sisiyathenga impuphu ngoba ayivunyeli ukungena lapha ebhoda.
Singathi manje nxa ukhangele kusiyaphela umnyaka wonalowo bona ungani kuyaba kunjani?
Ngibona ngani isimo sizabe sesisiki kakhulu ngoba lokuthenga lokhu imali abanye asiyitholi.
Lo ke ngunkosazana Saziwe Moyo isakhamuzi seBambazi ePlumtree obekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le ePlumtree. Izizalwane zeZimbabwe ezivela eMatabeleland ezihlala kwele South Africa sezikhuthaze amalunga e-commission yokukhumisana umlotha esanda gcotshwa e-National Peace and Reconciliation Commission ukuthi yaqale umsebenzi wawo ngokusungula uhlelo lokugejwa lokungcwatshwa ngesizotha amathambo enkulungwane zabantu beMatabeleland Midlands ababulawa libutho leGugurahundi. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Izinkulungwane zezingane zasala zizintandane omama basala bengabafelokazi zajuluka zaze zomanyembeza emulini ezinengi ngesikhathi ibutho leGugurahundi libulala mahlayana abatsha abadala labantwana kwele Mandebeleni ilizwe lisanda kuthatha uzibuse ngo-1980. Iningi lalaba bantu kwakugejwa imigelo bagqitshelwe abanye baphoselwe emgodini efana lalo ogcwele izidumbu eziningi eBalagwe eMatabeleland South. Kuze kube lamhlanje uhulumende weZANU-PF owabangela ukubulawa kwalaba bantu ulokhu esala ukuthi izidumbu zabo ziphandwe bangcwatshwe ngesizotha. AbeZimbabwe abadabuka eMatabeleland abaseSouth Africa bathi lo yiwo umsebenzi wakuqala kufanele wenziwe ikomishini yezokuthula lokuxolelana esanda kubunjwa. Isizalwane seZimbabwe silwela amalungelo oluntu kwele South Africa umnumzana Mlungisi Matabudabu Chabalala uthi amalunga ekomishini la asanda kucotshwa ngumongameli Mugabe kufanele azi ukuthi akukho ukuxolelana okuzaba khona ngamathambo alabo ababulawa ngocuku elokhu esemanyaleni.
Baningi abantu ababulanayo laphaya bagcwele makungahambahamba manje mina ngiyakutshela lapho engiqhamuka khona eTsholotsho kule ngcwaba lapho kwangcwatshwa khona abantu abafika 100 and something. Lamanje kwangcwatshwa endaweni yakithi siyabe sihambe kwaphaya izakhamizi ngoba babeyizicucu abantu bangikhona behlanganiswe babulawa khona abantu.
Esinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana noMagugu Khumalo uthi yena udaniswa linyathelo likahulumente weZANU-PF lokuzama ukusukumela phezulu emizameni yokungcwaba ngesizotha labo abatholakele eMashonaland okuthiwa babulawa nguhulumende kaSmith kodwa engazihluphi ngalabo ababulawa nguye.
Maningi ama-scribes eMatabeleland abantu abashonayo ngesikhathi seGugurahundi. Sicela nje ukuthi lokhu akwenzileyo eMashonaland akwenze into enhle kakhulu vele ukuthi umuntu uma umphefumulo wakhe ungalalanga kahle ulaziswe kahle. Kodwa siyamcela nje njengobaba wesize ukuthi nemphefumulo yethu le eseMatabeleland abantu bakithi eMatabeleland eyathathwa isikhathi seGugurahundi nayo ilaliswa kahle njengalabo abaseMashonaland abaqhuba kahle.
Ngakolunye uhlangothi uMadabudabu yena uthi akufuzanga labo ababulawa iGugurahundi bangcwatshwe nje kuphela kuphelele lapho kodwa kufuze kuphandwe amaqiniso ukuthi kwenzakalani kubo.
into enzisa ubuhlungu ukuthi akuvunyelwe ukuthi ukhulume ngayo igugurawundi. Uma uthi uyakhangela ilizwe elifana le-South Africa khona la bayenza i-TRC, abantu abahlala bakhuluma amaqiniso, bavumelana, baxolisana kwabakuhle, baxolelwana kwabakuhle, bavume iphutha ababelenzile abamhlophe. Kodwa wayengakithi uma uthi uyakhuluma ngegugurawundi sekuyinto embi engazathi usufuna usobulela umuntu.
Uthi ukuxolelana kuqoto kufika esiqongweni kuphela nxa abalecala sebehlawule, laboniweyo labo sebehlawulwe.
Mina into enzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi kulandwa izinto ezizasola abanye abantu ezingafuni ukuthi zisole bona. Bekumele ukuthi ngayo uma baqala, abaqale khona lana eduzane khona ngo-2008. Bagijimele into ezanjani ngo-76 ngoba bezazi bazaziblema to someone. Into eziqondane lapho bazekele.
Ngokutsho kwesekelo sombuso esitsha, likomishini izaletha ukuthula lokuxolelana nxa kungaba lokungahlaliseki kwesimo elizweni. Ikhuthaza abantu ukuthi bakhulume iqiniso ngalokho sekwedlule okwenzakalayo, isungule inhlelo zokukhumisana umlotha kanye lokuqinisekisa ukuthi izikhalazo zomphakathi ziyagcwaliswa. UMakhumalo yena uthi uMongameli Mugabe uzazi mhlophe izifiso zabantu beMandebeleni ngalolu daba.
Ukhuluma nje kunazidumbu eziningi, naye uyazazi futhi uMgabe ngeke azibalekele izidumbu ezikhona ezebhalagwe. Ukwazi kahle ukuthi abantu babephoselwa emayini bephila baphelela lapho phakathi. Sicela ukuthi labo ahambe wabagubha emashonaleni ukuthi bancwatshe, sicela azokhiphe nabo ebhalagwe asivumile nathi ukuthi sibangcwabe kahle.
Kodwa-ke awukho umuca obamba ngamandla likomishini ukuthi ikhangele lokhu osekwadlulayo njengale nhlekelele egugurawundi ebangela ukubulawa kwabantu amedlula izinkulungwane ezingamachumi amabili over 20,000 people. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Nhlapo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sihluza udaba lwelanga elabekwa ngumanyano we-United Nations elokunanza amalungelo abesifazana ele-International Women's Day elimhlaka 8 kuyonale inyanga kaMbimbitho. Sihlaziya ukuthi eleZimbabwe limi ngaphi ukugcwalisa izimiso zomanyano we-United Nations. Sixoxa lo Councillor Mpokiseng Sibanda oka ward 19 emalindi emathetshaneni enkayi wogatshalwa besifazana enkayi south kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai. Siyakwamukela kuhlelo council.
Hayi, ngiyabonga lami ukungena kuhlelo ngixoxisane nabantu. Omama bayabonakala sibili ezikhundleni, bayazama bayazimisela sibili ukuthi bayafuna ukuthi labo bakhankasele izikhundla eziphezulu. Kodwa umahluko nje ongathi uba khona kithi omama, loba silezifiso kodwa into esichayayo kakhulu asinalutho, siyehluleka ngitho asina capital. So siyehluleka nokuthi lokho ufuna ukuthi ukhankasike kathana, uyabe ungumuntu ohamba ngenyawo ongenalutho. So kuba nzima ukuthi abantu bakuzisise. Ikho kokuqala bahle bakweyise khonapho ukuthi uvele kawulalutho. So kungabuya kume umuntu ongubaba ezikhathini ezinengi obaba banezinto zabo. So uzafica ukuthi abantu sebemkhethela ekuthini bakhangele ukuthi lo ulalokhu lalokhuya. Wena awunalutho, umuntu nje ofuna abasebenzi kanti vele na kahle kahle uzasenzelana yena evele njani, evele ehluphekile engelalutho. Okuthi ngalapho mama singabantu abalezinto zabo ekhethweni nje, hayi asingake sehluleke. Ayisikuthi omama bayehluleka ukuthi bakhulume basukume bakhulume bazwakale. Omama labo bayenelisa ukusukuma bakhulume bazwakale and ayisikuthi bayehluleka, bakwanisa. Kodwa siyehlula khona ukuthi nxa ungelalutho ezikhundla lezi vele yasobona ukuthi vele kawuqualify wena wethu.
Laba uke omama abazimeleyo ubona abantu bengabalalela yini umzekeliso ukuthi unkosikazi Joyce Mjuru owayengwe ebandla lezana uPF nangu sesungulela khe ibandla
athi ke ukumkhangela abantu bangamkhangela uJoyce Mjuru kodwa into engamkhathaza engamhlupha mina enginanzelelayo abantu abasoze babe neqiniso ukuthi ngeqiniso kasoze enze isimilo lesamekade sikuzana yini ngoba isimo senu sabekade sikuzana yiso sizakwenza abantu banganaba iqhwabithi iphathi yakhe njengoba layo begide phakathi kuZANU-PF babe lokho becabanga ukuthi konke kade kusenzakala kuZANU-PF layo bephakathi otherwise lokho izano enjalo kungayisikho lokho nje uJoyce Mjuru alubana ube ngomunye umuntu ongaphumanga kwizandu akuba ngumama kumtshintshi lethu ube ngakhokhela abantu bamlandeli ngoba omama izikhathi ezine ngomama abathembakele balezisa bakwanisa ukuthi bazethise abantu bangakuza ngcono kodwa ukuba khona embizeni ebikhanyi lobubi ilokuthi hlukuluza ukhe engikwesabele ukuthi kungenza bangamzwisisi laba bakade bekhakelela ukuthi ukukhokhela anyenelisa kungeke kumehlule kodwa uzehlulwa yikho khona ukuthi uphume endaweni yiphi ngeziye zezinto abantu abazikhanyelayo ukuthi ungakho umuntu okwangena kuzalo noma sephuma sesiya kwelinye ibandla hayi abantu abamthakazeleli
sesiqathanisa emaphandleni lemadolobheni kuyafanana yini omama basukumela phezulu yini ukuthi bekhankasele izikhundla kwezombusazwe
hayi thina kithi sibile enkaya azifuni ukuqamba amanga enkaya omama bayasukuma nicho thina even ku province silabo mama abaningi abaku province abaphuma khona phenkani silabo mama abaningi abazimisele ekhansilini omama singaba singe 8 esikhona kathesi
yona ikhansilini labantu abangayi
obaba yi 22 omama 88 engunanzelela ukuthi omama kathesi sesisazi ukuthi lathi siyakwanisa ukuthi sisukume sikhulume sesisiba lezibili okunye kwade kusenza sibe njalo ukuthi vele imvelo kudala umuntu ongumama ubengamelanga sikuma khulume phambi kwabantu abangobaba kodwa kwamanje sesakubona ukuthi lathi sifanele ukuthi sisukume sizikhulumele ngoba ikakhulu abantwana baphuma kithomama ithe sondla abantwana ithe sihlangana nezinhlupho eziningi obaba ezingabathintiyo thina ngokwazi kwethu uhlupho mnambona ngani umuntu ongumama ukhokhela ngcono ekhokhela esazi uhlupho ezikhona kwabanye omama la enenye into eqhakathekileyo thina omama esikhona kumele sithengisele ukungesabi nokungazehlisi ukwenzela ukuthi labo mama basemuva bakope kithi ukuthi lathi obani ngale basukuma bami lathi asisukume nini
leyo balaleli bekuyingxoxolo Councilor Mpokiseng Sibanda kaward 19 emalindi emathetshaneni enkayi wogatsha lwabesifazana enkayi south kubandlale MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi seliphathelene okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga ke Sithandekile ube lelanga elihle.
Zimbiwe ngulinda imivuzo siyahulula emsakazweni kwestudio 7 ngalinyanga kambimbitho zifundi nanti ithuba leno lokuzitholela imivuzo ngokusithumela inkondlo zenu elizilobe ngesindebele nxa lingenelisi inkondlo lingadani thumelane imibono ngelikubonayo kusenzakala empilweni libale lenze ividiyo engaba ngumzuzu lengxenye bese lithumela ividiyo yangkhona ngeWhatsApp ligqoke iuniform imivuzo ibalisa iradio esola amabhopho points amakauso awe VOA lokunye is Studio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela ibandla le-People First lokhu liyindaba esegudwini kulandela ukuphawulwa kwalo ngeviki edluleyo isigaba sePlumtree esigabeni seMatabeleland South ebesihlaselwe ukucuba kwenkomo sesingcono kulandela ukuna kwezulu kulumango kumalanga asimalutshwana asanda kwedlula. Lingakhohlwa ke usithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kuWhatsApp kunombolo ezithi 1202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande Lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.